Besisemo ofisini kusiyachaya o-11 ekuseni namhlanje, kuyikuthi besimele siye ku-demonstration for electoral reforms eyaliswe ngamapolisa. So abantu ama-members e-party le-staff sezaphu-ke besehofisini laphana eziyasembod ukuthi bebuyele ezindlini kungasela demonstration. Kuthe kusiyachaya o-11 laphana kwafika imoto ezintathu zamapolisa, i-right police, o-black boot, bagombolozela indawo yonke eseround ihofisi. Kwangena abangenile, mina ngikawunte ngathola 50+ abangenile phakathi, baqala ukuthethisa khonapho beqesha umuntu wonke emahofisini. Sazama ukuthi sibuze ukuthi kanti baqeshelani ehofisini, asikho ku-public place, kodwa abazange salalela, baqesha wonke umuntu elobe benemahofisini. Baze bavala bona sesifungile sonke.
Akulobotshiweyo?
Hayi, akulobotshiweyo, kodwa bebesebenzisa amandla le nkulumo esingathi bethethisa, njalo bebethwele isikhali, bethwele imbhobho, amathegazi, lezinja andilathi bekubethisa kakhulu lobo into bankona.
Manje kuyini osekuzayenzakala? Liyathatha yini amanyathelo okuthi likhonone ngalokho abakwenzileyo njengoba usitshona ukuthi belingekho ku-public place?
Kakhulu sisamele ukuthi sizwe ukuthi abadala behlanganiswe bazathini. Kodwa ma sikhangela nje indlela abaziphathe ngayo amapolisa, akukho emthethweni, njalo kuzamele sikhonone, sitshengise ukuthi asijabulanga ngendlela abaziphathe ngayo. Ngoba amahofisi e-party i-private property akumelanga besike beyenze into abayenzileyo.